Loko kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lapho umgcini sihlalo weMPF uNkosikazi Sandimoyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje. Kodwa abelinye icele leMPF elikhokhelwa nguretired Brigadier General Mthiniri bathi umkakhe kowaye ngumongameli welizwe uNkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa nguNkosikazi Sandimoyo nguye otshotshozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UNkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMthiniri.
Kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign, engaphenduli. Sesimbona izolo esihamba lamatsotsi, sesingasatholi ukuthi kuhamba njani. Khanya engani uyasebenza labanye abantu, asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhomise kuloko kunye. Sathola ukuthi ama-province amaningi they are on our side. Ama-national executive they forced us ukuthi limkhiphe lumuntu lo asisamfuni ulande ukuzasixabanisa.
Kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMthiniri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likaMoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center njalo abakhokhelwa nguMthiniri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa nguNkosikazi Sandimoyo kumanyano weMDC Alliance. Uretired Brigadier General Ambrose Mthiniri utshela intatheli zindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli be-MPF.
We believe we are a people's party and such decisions, major decisions like joining alliances and so on.
Siyakholwa ukuthi libandla labantu, kungakho izinqumo zalolu hlobo ezifana lokuba lilunga le-alliance kumele zithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli, sithole imibono yabalandeli bethu esibakhokhelayo.
Abakhokhelwa nguMthiniri laba baxwayisa abe-MDC Alliance ukubavumela ukungena kumanyano abakhokhelwa nguNkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa nguNkosikazi Grace Mugabe. Umgcini sihlalo wecele le-MPF elikhokhelwa nguMthiniri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Johnson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele.
Ubukhokheli kabuxotshani, ubukhokheli buyabuyela ebantwini, buye buza ebantwini ukuthi kambe ngaku kumi kuhle yini. Abantu babese bekhuluma silama structures, kulama branches, kulama districts, kule province. So umelthi babuyele ku-province, province ayibuyele kuma-district, i-district ibuyele ku-branch. Kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwani kungani. Kube sekusenzakala ngerayithi ukuthi khona silethe-ke nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa, hhayi sengaxotshwa. Kodwa khathesi abantu emakhaya mama abavumi.
Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance engumkhokheli webandla le-MDC uProfessor Welshman Ncube uthi bona bayamukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.